Inengi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhe belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF Zapu leZanu besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi iUnity Day sekulikhefu ngebizo.
IUnity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo. Ngoba ngikwazi ukuthi iUnity leyo okukhulunywa ngayo yiphi. Izaphu kade yaphuma kuZanu. So and ukuthi sithi sile khefu kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi kade lilanga nje elikhona. Nxa befuna ukuthi kube ilanga lisebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula. Manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi abanye vele ambona ukuthi bayakhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo iUnity Day yakhona.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi iUnity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe.
Na iUnity kayisizi bantu beZimbabwe ngoba lilanga lapho esingathi khona amalunga eZanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa nguMnangagwa uMgabe leZanu yabo ebantwini besiNdebeleni. So singathi thina ngesilungu Unity Day is a day of commemorating Mnangagwa's excesses. Unity Day lilanga lapho abantu abakhumbula khona ububi obenziwa nguMnangagwa loMgabe leZanu yabo ebantwini besiNdebele.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi iUnity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
Iunity le yabakhona yayiunity nje kuphela ukubambanisa abantu bezaphu leZanu and izalani zipha kuphela kuyengekuqeda nje ukubulala umbuthazo weMathebele nto ukubulala abantu beMathebele. So ngaleyo ndlela ngithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayinto nje ukuqeda umsindo ngoba zange silubone uncedo lwabakhona kwiunity zipha and izalani lezaphu izaphu nokuzeli members okwana nakathesi nje kulokho kungakhanya ukuthi kusebenzani. So kunakho-ke hhayi asilubona uncedo lwangikhona lokuthi luqhubeze abanye baqhubeke besembusweni bezibusela nje kamnandi abanye behluleka kodwa kuye wabakhulula ilizwe.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF Zapu leZanu. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni lwegugurawundi oluyilo olwadala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.